Igambu lengezi platinum liwile phezulu engalani yemiklomelo ngemva kokunqoba ileshapani mine yewanganya ngomgqibelo kwathi iqembu belikhokhela phambilini kwemidlalo yangempelaviki ele-Highlanders laba ngoshibilo bhanqa 0-0 lele-Chapungu. Iqembu lengezi platinum stars lile miklomelo eli-13 okulinani eliphethwe liqembu le-Highlanders elihlezi endaweni yesibili kanye neqembu le-Haumine elihlezi endaweni yesithathu, kodwa ilengezi likhokhela ngoba lihlohle kaningi. Impumela etshiya abalandeli bomdlalo wenguqu bebambe wangaphansi ngeyomdlalo obuphakathi weBantu Rovers Leada, wona ophele iqembu lebantu linqobe nge-7-2 enkundleni eluveve ngomgqibelo. Phambilini kwalomdlalo iqembu lebantu Rovers belinqobe kanye kuphela emidlalweni eyisithupha, njalo omunye wabadlali abayenelise ukulitshayela emambuleni ngu-Obriel Chirinda.
Kuyasinceda just because ngabanye bami sibe singasozitshela i-opportunity, but ngendlela mna ngokuthenza ukuthi ngiphase omunye wami ehlohle amwinini sina isithim.
Iqembu leyada lidlale lingela abaqeqetshi balo ngemva kokuma bemise umsebenzi ngumnikazi waleli qembu Walter Makaya, owebandla le-Prophetic Healing and Deliverance Ministries ngemva kokudliwa kwaleli qembu ngele Dynamos emdlalweni olandelwe yilo wangempela viki edlileyo. Kusenjalo, inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isiveze udana phezu kwesenzo leseqembu leyada esokuyadlala leqembu leBantu Rovers lingela abaqeqetshi, njalo umbiko okhitshwe inhlanganiso le ebona ngokukhutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe ithi kuzathathwa amanyathelo okujezisa leli qembu ngoba liluzaze isigaba se-PSL ngokwenza kwalolokhu. Abaqeqetshi beqembu leyada bakhokhelwa nguJairo Stapira, yena osekelwa ngu-Eliot Matsika, kuthi oqeqetsha unozinti nguThemba Sibanda, njalo bonke laba kababuyanga koBulawayo. Imanager yeqembu uMnyaradzi Zinani nguye obehlezi ebhentshini, kwathi uChalimane weqembu Everson Jatambutsa nguye okhulume lentatheli ekupheleni komdlalo, kodwa lakho sezisenza okokumlandelela emoteni yakhe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanjini.